Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Nhlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhona kade sikwezinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane base bekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uchivayo lokho.
Soludale ukufuthelana okukhulu kuzalo PF udaba lukasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKinal Chivayo yena othi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamadomu.
Ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yalephula okuyikuhulumende angakuthandiwe.
Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-United Nations eZimbabwe uthi inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. Abazama ukuziphilisa babaza okuchiyeneyo njalo abanye abafundileyo bathengisa inkuni. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulumsakazo. Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKinal Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Gumbiko lowe odio uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zeZANU PF ziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odio le. Sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakujoy ukuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuyelwana okhulumela namazwi. Kukhona kade sikwezinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane base bekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzani kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzani lomongameli susiba ngumuntu okutwa sokumeleke kukhulu into ezimbi kunjelwe lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usomabhizimisi esondele duzani lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besithi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokho. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu bunje bakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi kuthiwa ngokukhulumileyo belezizathu zabo. Bazama ukushusha uChivayo duzani lomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa umongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi njalo kanti uChivayo kanti nkomo ngingathi icala lakhe yilipi njoba kanti wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omuki ukuthi kasamelanga sondele duzane lomongameli ukuthi kutheni. Ukuthi kutheni nkomo? Kambe umuntu onjana nxa edinga la amathuba okuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ama billionaire, ama millionaire. amathuba kabe khona kambe kathi kungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe ngabantu ababi abangamelanga basondele duzane nomongameli abasebengabamba umongameli bamenzisa izinto abazifuna kambe umfana omncane njengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leTRCC umnumzana Sweden Chirodza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenze lana laye umnumzana uEmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar projects yaphonga uloba mahlaya kodwa thina sikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ikuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lobuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngunyaka ka-2017 thatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe. Ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelele.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-audio esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe izitha zakhe. Kungaba njalo yini?
Kulezi nsuku kutechnology yamanje ethiwa i-artificial intelligence kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba lukaJoyce Mujuru. Bemgcona uJoyce Mujuru kwayotholakala kukhitshwa zintatheli izindaba ukuthi uJoyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo kukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we-America uDonald Trump ube le-audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe ibiyi-audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angazake sithi lokhu akwenzakali kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Sweden Chirodza lilunga leTRCC. Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso United Nations eZimbabwe, umnumzana Edward Callon, uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. UCallon wethu leyo mbiko lo namuhla emhlanganweni awuqhubele inhlanganiso ezizimeleyo phansi kohlelo oluhlaziya ilungelo loluntu olumayelana le-Universal Peer Review on Human Rights. Kulezi qondiso ezifika phose ikhulu lamachumi ayisikhombisa 168 okumele zilandelwe emhlabeni wonke jikelele ukuze kunganciphiswa inkululeko kaZulu. UCallon uqhube umhlangano lo ngesikhathi eZimbabwe lizama ukubumba umthetho olakho ukuvalisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo o-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ohlolisiswa okwamanje lidale lePhalamende. Kulokhu donselana ngokumele kwenziwe ngomthetho lo owaphoselwa kuZulu waxabanisa abantu okumangalisayo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi i-PVO Amendment Bill iqakathekile njalo izamisa ukusetshenziswa kwenhlanganiso lezi ukungenisa elizweni imali eyokuzama ukugenqula uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonobhala jikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Amazwi lawa ayabonisa ukubana ezinye izizwe zimbona okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu zebe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu lokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanenginengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo. So konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende obusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yaliphula okuyikho uhulumende angakuthandiyo.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zezimele zimela amalungelo oluntu?
Kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube le nyathelo uhulumende ongalandelisisekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo bezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi side ngenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that. Lama-NGOs ayisikho ukuthi ludaba lwemali ludaba lokwephula kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona. So yikho okuxokule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandelisisekelo abe ngohulumende oyenza izinto ohlonipha lamalungelo oluntu konke lokho kuningi kuzaphela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo ezibhekane lesimo esibi somnotho sezibaza okuchiyeneyo kube labanye ikakhulu abasakhulayo abafundileyo abathengisa inkuni ukwenzela ukunakekela imuli zabo, kubika uEzra Chisa Sibanda.
Elokujini lemakhandeni baningi ababaza ke amasofa, imbheda, amakhabothi lokunye okuthengiswayo. Mnumzana Clifford Ndlovu omunye wababazayo.
Baza ama-wardrobe, baza ama-kitchen unit, baze ama-room divider lamakhabothi, baze lembheda.
Mnumzana Busani Ndebele yena ubaza amakhabothi.
From scratch nhlanze from amaplanka ngizijoyinisele kuze kuphume isofa. Lo msebenzi wathiwa nge-18 years ngiwenza.
Empopo makule ndawo yabathengisa ekubazwayo. Mnumzana Khuza naye Mlambo ngumphathi wali ndawo.
Sithengisela nje khonapha koBulawayo, khonapha abantu abaningi sindawo endala le. Indawo le iphilisa abantu hashi bona thina sodwa esisebenza lapha but nabantu nje ezicommunity la.
Abanye njalo abagoqela abafunda emakolejini ezifundo zaphezulu bethengisa inkuni edolobheni leli ukwenzela ukuziphilisa. Unkosana emakoleji baya oleminyaka yokuzalwa elithumi lasichiyagalombili 18 ngomunye wabo.
Khona lokho yaba nguthori ngoba khona vele kuthengiseni inkuni ngathengisa za $10 yabuya khona drone ngathengisa $20 kuyakuyi $2 so vele kunzima.
Omele iphelandaba chabalala edalela eParliamente ekubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abantu kumele bazame ngamandla wonke ukuzisebenzela njengalabo ababazayo okuchiyeneyo lokuthengisa inkuni kulokuhlala bekhalakhala.
Ungqondo okuhlala sikhala ngokuthi sidinga imisebenzi kwezi sikhathi awusisebenzeli kodwa ukuvuka sizenzele usenza sibe ngcono.
USenator Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelele webandla eliphikisayo le-Citizen Coalition for Change uthi ukwanda kwabenza imisebenzi yezandla kuveza ukuba umnotho welizwe usugugudekile okumangalisayo.
Ilizwe limi kubi, abantwana kabasebenzi, singathi about 80% of abantu bakithi sebe ku-informal sector.
Umnumzana Winos Dube umgcinihlalo wabahlali bakoBulawayo oweBulawayo United Resident Association Bura uthi abangatholi imisebenzi kumakhampani azimeleyo lakuhulumende bazama amandla wonke ukuziphilisa.
Abaphathi bedorobho bakunanzelele khonapho ukuthi kambe abantu laba bazama ukuzinceda xa abantu sebebonakala ukuthi banjalo badinga usizo abazama ukuthi bahlelelwe banikezwe kumbe izindawo ezizaba lezindlela zokuthi bahlanzeke kube lezambuzi.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi baziphilisa abantu abaningi elizweni ngenxa yokuswela imisebenzi.
Abantu abazisebenzayo sokuyibo abaphakamisa i-economy yeZimbabwe bephathisa uZulu abeziphathisa.
Ohlaziye ezombusazwe ezomnotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya Uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende uthi abenza imisebenzi yezandla ngabantu abaqhatshwe njengalabo abakuhulumende lamakampani azimileyo.
Abantu abaningi phose 10 million izalwane zeZimbabwe ezifuna kumbe ezidinga umsebenzi obhadalayo kazikuzuzi. Abantu abethu phose 3 million abalama degree abanye balama certificates bangolova. Umshikashika yengumsebenzi. Kodwa kawubhadali phela kawula pension, kawula medical aid, kawula pay slip. Akula job security lapho. Singayengwa nguhulumeni weZANU-PF othena ukuthengisa umbhidi emgwaqweni ngumsebenzi. Hayi ayisikho.
Lanxa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengezisebenzi zeZimbabwe Congress of Trade Unions yabaqashi eZimbabwe Chamber of Commerce zisithi inani labantu abangasebenziyo ledlula kwesilinganiso songamachumi ayisiyagalombili 85%. Uhlangothi lukahulumende olubona ngamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi bedlula kancane isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% kuphela abangasebenziyo elizweni jikelela. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngeza Jesus Band.
Kwezi phathelane leMelika kumkhankaso okhetho lwalomnyaka udaba lwemibhobho luqhubeka lusehlukanisa imibono kaZulu. Umongameli Joe Biden uthi akwethulwe umthetho ozavimba ukuthengisela uZulu imibhobho elobukhali ama-assault weapons aphikisana laye. Umnumzana Donald Trump yena uthi uBiden usefuna ukuthathela ilungelo labanini bezibhamu elikusisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns uqoqe udaba elilwethulelwa nguChris Gande we-VOA Studio 7 oluveza ukuba uBiden wakhuluma ngalolu daba ngemva kwelanga lapho indodana yakhe yatholakala ilecala lokuqamba amanga ngokusebenzisa izidakamizwa ukuze enelise ukuthenga umbhobho.
Umongameli Joe Biden utshele abomkhankaso okhuthaza ukuqiniswa kwemigomo enqabela ukuthengwa mahlayana kwezibhamu esigodlweni seWhite House ngolwesibili ukuthi udinga uncedo lwabo ukuqinisa imithetho enqabela ukuthengwa lula kwemibhobho.
We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many
people. Kumele sinqobe labo abafuna ukuthi imbhobho ithengiswe mahlayana, abayilungisayo, labezombusazwe abafuna ukwenqabela imithetho ebalulekileyo ephathelane lemibhobho.
UBiden ugqugquzela ukuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho nguhulumende wesizwe, hatshi izabelo. Wasola abebandla lama-Republicans abazama ukuvalwa kogwaja lwe-Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives kumbe ATF olulwisana lamacala adalwa ngemibhobho.
You can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro.
Awungeke wathi ufuna kube le mithetho ngapho usithi kudilizwe ugajalwe ATF. Ngeke kulihlazo.
Ucwaningo lwePew Research luthi abantu abayisilinganiso soyedwa phakathi kwabathathu balesibhamu. Umongameli Donald Trump watshela inhlanganiso eyiyo enkulu egqugquzela ukuthengwa kwezibhamu ngoZulu ukuthi uBiden ufuna ukubathathela lezi zikhali.
If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns.
Nxa uhulumende kaBiden engaphiwa elinye njalo ihlandla lombuso bazalithathela imibhobho mpela mpela.
UTrump uthi ilungelo lokuthenga imibhobho lizalondolozwa nxa engakhethwa, kodwa nxa kungakhethwa uBiden akusoze kube njalo.
Our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be
intact. Bengangena ilizwe lethu lizadilizwa ngendlela ezijiyeneyo. Isahluko sesibili sesisekelo sombuso siyahlaselwa, kodwa kungaba yimi akusoze kube njalo.
UTrump utshele inhlanganiso yeNational Rifle Association ukuthi abanini bemibhobho bazabangela ukuthi anqobe kukhetho.
These are great patriots, these are great people, and we're going to do things.
Laba ngamaqhawe oqobo. Siza kwenza konke ngendlela engakaze ibonakale. Siza nqoba lolu khetho ngesilinganiso esingakaze sibonakale.
Imbali kaTrump kudaba lwemibhobho ngesikhathi engumongameli yiso isizathu sokuthi engavotelwa njalo, kutsho uBiden.
Our predecessor told the NRA convention recently. He's proud that, quote, I did nothing.
Engimelamayo utshele inhlanganiso ye-NRA ukuthi ke ngimlingisele angenzanga lutho ngodaba lwembobho ngesikhathi ngingumongameli. Ngokungenzi lutho wengezelela isimo esivele sisibi.
UBiden wakhuluma ngokwemibhobho ngolwesibili ngelanga indodana yakhe uHunter watholakala elamacala agoqela lokuthenga umbhobho ngokungekho emthethweni. UJoe Biden kazange akhulume ngokutholakala elecala okwendodana yakhe, kodwa wethula umbiko wokuthi uzaqhubeka ehlonipha ezomthetho. UHunter Biden ngumntwana wakuqala kamongameli welemelika otholakala elecala, njalo ukhangelelwe ukuthoniswa amanye njalo amacala aphathelane lemithelo. Lolu daba lulotshwe nguScott Stearns, intatheli zindaba ye-VOA, lwethulwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenza iphutha elimangalisayo kulandela ukutshela kwakhe umkhokheli wakwele Russia ukuba elemelika selisekela ngamandla ele Zambia lele Malawi ukwenzela ukukhawulisa ele Zimbabwe. Kodwa abakhona njalo abathi Mnangagwa wayitshaya ekhaleni loba nje kwakungamelanga akubikela uPutin kwaziwe ngabantu bonke. Ele Zambia lithi selidingisisa ukuba bazaluphatha njani udaba lolo, ukuthi ele Zimbabwe lithi lokhu lidlelana ngemfanelo lele Zambia. Ele Melika lona lithi galika fulatheli ele Zimbabwe ngoba liqhuba inhlelo eziningi kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okuba ndlale Zano PF lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
I-diplomacy iqakathekile. Nxa kulokuphoxana okukhona kulendlela zokukhuluma ngakho, ayisoze sihambe siqala ukukhonona sesikhatshana khona le Moscow. Kuyakhulunyelana njengabantu omakhelwane.
Baba Gawule, abantu bathi hey, umongameli ukukhulumela eceleni la, ubona njani khona?
IZambia leZimbabwe ngamazwe angomakhelwane, njalo iZambia yesincedisayo ekutheni silwela ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Iyo abantu abasinika indawo, abasinika le nto yasincedisayo kakhulu, okawunda abasincedisa kakhulu bencediswa babo uNkomo ukuthi ulwe kuliwe ilizwe leli salithola ngokubana kwaba le mpi eyaba khona sincediswa yibo Zambia. Kodwa kathesi sekusenzakala ukhokheli lobo sobukhona kathesi sobungani sobuphuma sobulahleka sobusenza ukuthi budale ubudlelwano obukhulu kakhulu labantu abanye abanindizela abanye, kumbe ngithi le America yona leyi e-US esethile ama-sanctions. IZambia ngabe iyakuvuma ngabe ithi yona hayi phela lungisani phela leZimbabwe ngale njengalokhu kuzokukhuluma ngoba Ramaphosa. Kodwa uyawathi labana abakhulumi ngakho, abakhulumi vele ngakho ngisho, kodwa babhizi nje ukuncedisana le America besenza into zabo. Umongameli bekhuluma iqiniso kodwa ubenyeya kwasekuphumela nje ngaphandle.
Ye baba Ngwenyamuzi yakhuluma lapha uthi hayi ukhanya ngazani vele eZambia khona ngale inkokheli yankhona kayilandaba lokhona ukuthi kulungiswe okuhlupha eZimbabwe, njalo lokuthi benze njengalokhu kwenziwa ngabo Ramaphosa labanye. Kuyakhanya kuyaxega phela
andinxa ukuthiwa khona iZambia kayilandaba ukuthi eZimbabwe kumi kanjani. UNevers Mumba wachwena wathi ukhetho lweZimbabwe kalulungisiswe, kulokuphoxana, kulokuxabana, kulokucila, silungisise futhi lapho kukhulunywa ubaba uGawule. Izijeziso lezi ayisizo azibengelwanga iZimbabwe, zabekelwa izikhangi ezibuyisayo ezincedisana lombuso ukuncindezela ama-individual sanction. Uhulumende we-America bayekwa-America umuzi wabo mkhulu kakhulu lapha eZimbabwe. I-USAID ingenisa izimali eziningi, iphepha yama-HIV AIDS kulaba osobhizinisi abaningi abasebenza le-America. Akusoqiniso ukuthi ukuthi iAmerica iyaxabana leZimbabwe kulabantu abalutshwana nje abafakele izijeziso ye kunjalo nje kufanele si sithi respect isovereignty ngoba okwenziwa iZambia ubudlelwane labo leAmerica akulani lathi lathi ukucabana kwethu leAmerica akulani leZambia ngathi singakwazi ukulungisisa umuzi wethu ngasozulungisiswa ngu-HH u-HH ngumuntu owaziyo ubudlelwane abamazwe kakula kuncindezelwa ikhwethu labo luhamba kuhle akulazibotshwa amazambia e-South Africa kulamazimbabwe angu-3 million asomazambian kutho ukuthi ubuphoxo lobugebe nga umseZimbabwe nga kunjalo akuncedi lutho ukuthi umuntu ayekhuluma ngakho eMoscow esehluleka ulungisisa labangani bakhe abaseduze lapha ngiqhuka ngakusho wathesta
ye baba kawule ngena khonapho amafutshane sebe
nga ngikhangela iAmerica mina ngokuyibona kwami ngathi iZambia nxa isenza khona okwekwenzayo isala ukuthi kuthiwa ithande umakhe even lo iBhayibheli ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kodwa thina singabantu bonke abensunde eAfrika lapha singumakhelwana uyazi ama-Americans asike sikhumbuzaneni yibo abancindezeli salwa ukuzikhulula kibo abancindezeli laba ayibe yibo abasebenza lama-British kathesi abantu laba into abayenzayo embi kakhulu ikusincindezela yokuthatha umnotho wethu kodwa bese bephenduka ngale bezenza ngani bona yibo abantu abangcono bayazi idemokrasi nalesi khuluma ngayo kanti kathi sikhangeleli phela yibo abantu labana be-slave trade yibo labana abantu kathesi o-obedient abanikazi bezidera.
Lapha lizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazo ngihlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions lo mnumzana Belief Gawule okubandlale Zano PF bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. So kuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njani Studio 7 siyabonga kakhulu ukuzwa Studio 7 umsakazo ositshela iqiniso esikhathini esiningi kodwa ke mina lokumangala okukhulu ukuthi shua umuntu osapota iZanu PF eZimbabwe suphe kangaka uphelele kuhle yini ekhanda sihlupheka kangaka akulungile lutho how many years nxa umuntu umthanda kodwa nxa esenza kubi kumele umsole lathi sasiyisapota iZanu PF ishiyela kudala sasiyizaphu but now sisehluleka vele umuntu akazahlale iminyaka eminingi even esenza kuhle i-change iyadingakala asibende change bantu bakithi abantwana bethu baza kufa bengayazi imisebenzi bangazi ama-pestive bengotshekesha bebulawa ngontshenku indaba zokuthi ilizwe lifile ilizwe libuswa ngamasela igebengu
sasakaza Studio 7 linjani hhayi mina ngiyaphila bengicela ke i-ode yami le ifunde hhayi sibona nje indlala esezimbabwe le simo sakhona akula msebenzi akula mali akulani indlala ibhahile ezindaweni la msebenzi njengoba wathola imisebenzi ezabakhona akula msebenzi sithole nzima mpela isimo lesi siblind la mali khonokwamazigi sizothola kule mali amazigi sikubonele emafonini asikwazi ukuthi imali enjani la umbala wakhona ngikaze ngiyibone lami ngizwa kodwa kuthiwa imali elohlonzi angazi ukuthi ilohlonzi ngaphi emafonini
heyi mina bese ngithabile sizothola kule ndege engabonakaliyo ngingakazwa kahle ukuthi ngemali yakho esasithi ngekamnankako hayi nkosi yami katela ayiwi ngani ngobhizi lokhu elidlalisa imali ndize emoyeni imali engakasho abantwana bezimbabwe belamba hayi umnankago wabona bakithi hayi nkani she kungacabangela abanye abantwana yo hayi umnankago kati yake kayiwi ngani ndiza mtshengeleke bhoda hayi emazweni embhuluza esidla imali yelizwe yedwa labangani bakhe hayi labo rabishi bezanu PF labo nawuchabanga wasenza ngekhululayo labo phugeni bakhe kade sibangabe kade sibathule zwi sebemosha kuphi manje kuba bengobomamosha besezengani kule nto ezwayo abayenzayo berikhola abantu engantu akukhona baza kwenza okukhulu qedapho behluleka nokufaka abantu bakhona besithi bafuna ukufaka abaright.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Landlelakho kusithumelayeni imibono kunombolo sithi +12024650318. Lingakhohlwa i-live talk elandela kuhlelo lwanamhlanje. Namhlanje siligqibake lapha. Olivalelisayo ngutaba kancube sithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.